Ikhansili yakwaBulawayo ihle yazisa ngeviki edluleyo ukuthi kusukela lamuhla izaqala ukuvalela abantu amanzi okwamahola angamashumi amabili lane 24 hours okulusuku lonke endaweni ezifana leLockview, iSunning Hill, iMalenz, iRiverside, iWaterford, iManningdale, iWillsgrove, iBenavista, iDouglasdale, iFortune's Gate, iSelbourne Park, leMatshamhlophe. Umasipala uhle wavala amanzi izolo wazovula namuhla. Uhlelo lukamasipala luveza ukuthi uzavala njalo amanzi lawa kwezinye indawo ngolwesine, kwezinye ngolwesihlanu, kuthi kwezinye njalo avale ngomgqibelo. Umasipala uthi uDubo ukuthi amadamu akhe aselamanzi amalutshwana. Uthi njalo usemile ukudonsa amanzi edamu leMzingwane ngoba selitshile. Nansi isikhulumeli sikamasipala unkosikazi Nesisampofu echasisa.
Ngithanda ukwazisa izakhamizi zakoBulawayo ukuthi kusukela kuyayo ngoMvulo idolobho lizangena ku-24 hour water shedding. Lapho isabe sivala khona amanzi kanye ngelanga ngeviki. Amanzi sabe siwavala kuma residential areas wonke, si-exempta kumbe singavali kuma areas e-industry lama areas e-business ingathi i-CBD, i-commerce and industry. Ama engineer athe ekhangela abona ukuthi amanzi malutshwana. Ngeke siyafika ku-21 months singangenanga ku-water shedding. So esesikunanzelele ukuthi sikhonzeve amanzi lawa, kufanele ukuthi siqalise kathesi so that si-stretch amanzi until the next rainy season.
UMampofu ukhuthaze izakhamizi ukuthi zilondoloze amanzi njalo zilandele izilinganiso ezahlelelwa umuzi ngomuzi yikhansili.
Injiniya athe ekhangela abona ukuthi amanzi malutshwana, ngeke siyafika ku-21 months singangenanga ku-water shedding. So esesikunanzelele ukuthi sikhonzeve amanzi lawa, kufanele ukuthi siqalise kathesi so that si-stretch amanzi until the next rainy season. Lokhu kutsho ukuthi amanzi sabe siwavala langa linye ngeviki. Sivumela abantu ukuthi sikhonzele amanzi kumbe silondoloze amanzi ngalelo langa. Kodwa esikucelayo kakhulu ngoba sabe sivula amanzi kwamanye lawo amalanga ayiviki. Okuqakathekileyo njengezakhamizi ukuthi nxa amanzi ekhona siwalondoloze, singadlalisi kumbe singawasebenzisi mihleyana. Esikunanzelelayo ukuthi i-water rationing iloke ikhona. Esikucelayo futhi ukuthi izakhamizi zisebenzise within their daily water ration. Singa-exceed, singa-consume beyond our water ration ngoba sigcina sisiba lama-penalties esibona ama-bill ekhwela.
Abahlali bakoBulawayo bona bakhala ngokuthi ukuvalwa kwamanzi lokhu kulakho ukubangela imikhuhlane edalwa ingcekeza efana lesihudo se-cholera. Isakhamuzi seTshabalala unkosikazi Agnes Ndlovu uthi udubo lwamanzi solusiba ingxenye yenhlupho abavele bebhekane lazo ezifana lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo.
Lokho kuzima sokuyikufa kwabantu. Hayi hayi, siyesaba nomuhlezi ucabanga ukuthi izinto ukudura abani kholokhu. Abantu bayakuya ngapha, sizadlani? Umuntu ngumuntu ngokudla, umuntu ngumuntu ngamanzi. Nxa amanzi ezakhwela kangaka lokudla kukhwele kangaka, asisakwazi ukuthi senzeni, sesiphambeni emakhanda.
Amazwi kamaNdlovu agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele.
Kutho ukuthi ngesikhathi zizisina kuyasongasela amanzi abantu sebesenza sokusenziwa irationing. Isimo saqhubeleke sibe sibi ezweni, kubi ngesikhathi kuseyavotwa. Kuqakatheke ukuthi abantu bavote bawonanzelo ngoba isimo sibi esikudingayo lithinta ukuthi izinto zibe ngcono. Ukudla kukhwelile 100%, accommodation 100%, transport kukhwelile 100%. Ibhondi seliholwa ngabantu being rejected ezitolo. Things are getting worse, bad. Ukuphila kuqhubeka kusiba nzima emuntwini, ku-ordinary person on the street.
izakhamizi zikhuthaza umunicipala wakobulawayo lohulumende ukuthi bagebhe izibholane eziningi kanti lokwakhiwa kwegwayishangani dam kuqedwe ngokuphangisa ukuze luphele ngokuphela udubo lwamanzi kuleli dolobho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.